Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 23 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyakubona ukuthi i-vaccine le ivela khona leChina, kodwa njengoba ivela khona eChina kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti i-vaccine le isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi i-vaccine le izabathinta emzimbeni.
Abantu abaningi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Sinopharm vaccine ngoba kungenamfundiso ejulileyo ngayo.
Imizamo yenziwe isikolo, siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana bungaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke, kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho.
Ezinye izikolo kwaBulawayo seziqalile ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Abogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe ole-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalela ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amane lantathu, 43,294, ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Ukuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane, 36,684, asebetholakale bele-coronavirus kusukela nyakenye. Leli gciwane liqhamuka elizweni sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu, 34,315. Abanye kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1514. Kunje eleZimbabwe lisungula okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine kusasa eVictoria Falls, lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe kuhlatshwa khona. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokufundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi asabalalise imfundo ejululeyo kubodokotela, abongi kanye lezulu jikelele ngale ijekiseni ngokuphangisa. Umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo wenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele uMike Hove weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ulwazi olweneleyo ngejekiseni le, ngoba ukusilela kolwazi kuyikho okubangela ukuba abaningi bathikaze ukuhlatshwa.
Ngicabangela ukuthi abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanjele i-COVID-19 kuyini okokuqala. Then okwesibili, abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Siyakubona ukuthi ye i-vaccine leyi ivela khona leChina, kodwa njengoba ivela khona eChina kanti lapha babuza abantu abaningi babuzana ukuthi kanti i-vaccine le isebenza njani. Abanye bacabanga ukuthi i-vaccine le izabathinta emzimbeni. Bekuthatha kakhulu nxa bebala ama-message amaningi lapha kubo-social media. Abanye futhi bacabangela ukuthi i-vaccine le isiluphawu lesilo khonokho ukuthi nje umhlaba singani usuyaphela. So ngathi yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lovalo, babe lokuthikaza nxa sikhuluma ngokuthi hayi nansi i-vaccine, bantu asithatheni i-vaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Thando, ugatsha olubona ngezempilakahle lona luthi abantu abakumele bathathe leli jekiseni abakafiki la ku-50,000. Ukuveza sobala ukuthi abantu bayesaba ukuthatha leli jekiseni. Abantu laba bagoqela bongi labodokotela. Nxa sibona abodokotela ingcwethi kwezempilakahle besaba ukuthatha leli jekiseni, uzulu ke kukhona na okumele kwenziwe ukuze udaba lolu lulungisiswe ngesiphangiphangi njengalokho okufiswa nguhulumende? abantu baqala ukuthatha le Jackson.
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisane ni kabanzi ngale vaccine le ngazethi government yethu sihle isike yakhuluma ukuthi hayi kumele intathele izindaba zincediswe sihlonyiswe ukuthi khona zanelise ukuthi zibhale indaba zikhulumisane nabantu kakuhle kabanzi uze abantu bazwisise nge-vaccine. So ngicabanga ukuthi okokuqala okuqatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole ulwazi bathole information ecacayo nge-vaccine. Singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ukuvaccinate asilabo abantwana bavaccinatewa every other day, bavaccinatewa abantwana, bavaccinatewa kumizulu, bavaccinatewa kupolio. Namuhla sesikhuluma nge-vaccination ye-COVID-19. So abantu ukuvaccinatewa nje ukuvaccinatewa generally bayakufisa bayakwenza kodwa ukuvaccinatewa ku-COVID-19 bayakusola ngenxa yani kungenxada kwakuzwisisa. So singabafundisa abantu sizayinqoka lendaba.
Umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo ngowenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ezinye izikolo koBulawayo seziqale ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libe ngamachumi amathathu. Ekuqaleni abafundi bebesiba ngamachumi amane lanhlanu kusiya kumachumi ayisithupha. Le ngenye yemizamo yokwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labazali liveze imizwa etshiyeneyo ngemizamo eyenziwa ezikolo lapho ezinye zazo esezisengeza inani lababalisi emizameni yokungabi lokuminyana emaklasini. Unkosikazi Debra Chuma, umzali olomntwana ofunda ibanga lesihlanu eNkulumane, uthi kulinyathelo elihle elithathwa izikolo.
Imizamo yenziwe isikolo siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana bungaba abakubanga eliphansi bangahamba esikolo malanga onke, kodwa ukuthi badinge ama-extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafundanga lutho and nxa bebalutshwane eklasini kulula ukuthi umbalisi abalandelele wonke abone lapho abehluleka khona akwanise ukuthi abancedise.
Unkosikazi Sithandazile Moyo, omunye njalo umzali, uthi bayemukela ukwehlukaniswa kwensuku zokuya ezikolo.
Ithi kungcono, sibona kungcono ukuthi bebe bevulile behamba okwamalanga ngesimo se-corona lesesikhona, noma behamba amalanga kungcono ukuthi babe besiyafunda khonokho okuncane kulokuthi babe behlezi ngoba sebehlale isikhathi eside kakhulu bengafundi. So siyakwamukela sibili ukuthi bayefunda amalanga wonalawo.
Unkosikazi Patricia Chabalala, olilunga leBulawayo Progressive Residents Association, uthi kulobunzima ebazalini ngokuvulwa kwezikolo.
Zivuliwe izikolo njalo zivulwa zingcole kakhulu azigeswanga, njalo kuthiwa abazali ngabazigesele zona izikolo, okuyibunzima obukhulu ukuthi umzali athenge amabhuku abhatale le-school fees lesasesikhwezwe okungajayelekanga, kuthiwe ngabazigesele izikolo. Kunzima ngoba imali yakhona kayikho. Ubuhlungu kakhulu lokho okwenziwa nguhulumente ngobana angeke athwalise nzima abantu abavele bezihluphekela abangezelele ngobunzima obukhulu. Abantwana laba ababalisi sizabaswela, bazalahleka, baza kufa ngoba bazangena ezikolweni ezingcolileni ngoba abazali abanayo imali ne-sanitizer yokuthenga umuthi ongagezisa isikolo. Isikolo yindawo enkulu kakhulu efuna ukugezwa ngumuntu njalo igezwe ngonanzeleli. Sizabona ama-casualties amaningi, sizabona i-deaths.
Umnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uchasisa ngenyathelo likahulumende leli. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masu.
Abekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, sebethule isinqumo ababesifakile lapho kuqhamuka i-COVID-19 yakenye esokumisa inhlelo zokufundisa uzulu ngokuvota kanye lokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso e-Women in Leadership Development namhlanje, uKhomishina Qhubani Moyo weZEC uthe sebephindela emsebenzini wokulungiselela ukhetho oluzayo.
Namhlanje i-commission ikhiphe umbiko wokuthi isisuspenda ukuvalwa okokwenziwa kwamanye ama-activities awa ama-elections ayemisiwe ngenxa yendaba ye-COVID. Lawa ama-activities agoqela i-voter education le-voter registration. So abantu bengaya ezigabeni zethu ema-ofisini ama-district ama-province bayebhalisa ukuvota. Kodwa asika alisi ukuthi senze ama by elections ngenxa yokuthi uhulumende akakaniki i-directive etsho ukuthi izinto ezifana lokuhlangana kwabantu abaningi sezihambe kanganani. Sithina kade siyalungiselela ku-voter education le-voter registration. Sisamele ukuthi umongameli asinike ama-date ukuthi election ingenziwa nini. Njengoba lisazi ukuthi proclamation ye-election ivele iyenziwa ngumongameli welizwe.
Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuba baqakathekise ukubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota.
Kufuze abantu babekwazi ukuthi i-delimitation izakwenziwa ikhangela ukuthi i-constituency le-constituency ilabantu abanganani. Ngalokho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqalise ukuthi babe register in their constituencies. Sizabuya kodwa lathi sisenza i-blitz yokungena ebantwini for voter registration, kodwa abantu abathatha i-advantage ukuthi kanti sesiqalise ukuthi si-register kwenzela ukuthi bengakhali ngokuthi hayi thina sigcine sesithathelwe amanye ama-constituency oba sibalutshwane.
Kusanjalo u-Honorable Sichelesile Mahlangu obelilunga ledale lephalamende emele umuzi wePhumula koBulawayo uthi akukho emthethweni ukuxotshiswa kwakhe kuleli dale libandla elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mathibenga le-PDP.
Engingakutsho kwamanje ukuthi ukurikholwa kwami akukho emthethweni. Ngesizathu sokuthi umuntu ongirikholiweyo number one akangazi lami kangimazi. Asizake sihlangane asake singazake simbe sibe ku-table A1 even ngesikhathi ngiku-PDP yena wayengekho ku-PDP. So ukuthi ngizwe sengithiwa ngirikholwa yi-stranger esihamba emgwaqweni, to me kuyishoko. Kube yishoko ngese ngikhangela umthetho wethu welizwe ukuthi uwumthetho onjani u-allows ukuthi umuntu nje engavuke cabanga kucabangayo akwenze. But nangazi ukuthi nxa singabantu beZimbabwe kufanele sibe proud ngento yethu, sibe lamanye kunyuka ukuthi nxa ngise court ngizajajwa ngendlela eyiyo. But nxa sokusenzakala kanje ukuthi anyone ohamba emgwaqweni can decide avuke ebhale lokho ahambise kuspeaker, uspeaker akubale, kuyangethusa ngoba ngibona ngathi lami sengilelungelo lokuthi ngingabhala incwadi ngifike ngithi ngirukhwela ubani wepharty leyi uza kuyibala akuvume, ngoba akukho emthethweni ukurikhola umuntu ongamaziyo. Benjamin uthe uBenjamin Rukanda usuke emashweni.
UDokotela Gordon Moyo ongene umhlangano walamuhla uthi kulesahluko sesisekelo sombuso welizwe esisetshenziswa kubi zinkokheli zamabandla ezombusazwe.
Section weconstitution obiza ama-members of parliament ukuthi aphume ule problem ngokuya abuse-wa. Ama political parties, ama leaders, ama politicians bayaphendulela i-constitution besenzela ukukhipha labo ababazondayo abangabathandiyo abacabangela ukuthi bayancintisana labo bakhithwe nje kungabi landaba zalutho. I-constitution yayenzelwa ngalokho, yayenzelwe ukuthi iqine abantu basebenzi bekhuthala ephalamende, hatshi ukuthi batshone bekhitshwa nje ngenxa yenzondano.
Ukhansela Lilian Mlilo laye owaxotshwa ukuba ngukhansila ka-Ward 12 koBulawayo uthi ngabe ukhetho lwenziwa masinya ukuze abantu bathole abameli.
Hey, ama recalls lasebenzisa nzima vele akusasebenzeki ngoba thina njengama councillors arecall abantu abasela abantu abakhangelayo. Eh thina besifunda ngayi by-election eyenziwa masinyane ukwenzela ukuthi abantu bathole abantu abamelayo.
Osakhulayo uGifford Mehlulisi Banda uthi ukuxotshwa kwamalunga edale akhethwe ngabantu yikululazwa lokungahlonitshwa kwesisekelo sombuso welizwe.
Okay, ama recalls yikuphanjani ukusetshenziswa komthetho ngendlela engalunganga nguhulumende weZimbabwe osetshenziswa ukubana uncindezele ukhetho olwenziwa ngabantu ingasingathi thina i-will of the people that is being violated. So uhlubo lweZimbabwe olukhona kakhulu abantu abaningi abangalinanzeleleyo lokuthi isisekelo sombuso siyabe sikhona imithetho iqondile kodwa uhulumende ulembali yokuthi atshintshe imithetho ayisebenzise ukuncindezela abantu. Kungakho lokho yiyo indlela okumele kuqale khona ukulwiselwa uhulumende lowo khona kubana uphambanisa imithetho yelizwe, uphambanisa ukuthi akwanise ukuncindezela ulungelo loluntu eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alick Ndlovu uthi ukuxotshwa kwabantu edale kubadanise kakhulu ngoba izigaba leziqinti zisala zingelabameli.
Ama recalls asidanise kakhulu, asethise kakhulu njengokuthi thina siyabe sikwazi ukuthi umuntu nxa ekhethiwe uyabe siya representa abantu eParliament. And lokho kokuthi khona kuhlala abantu ababili abathathu behind scenes in aircooled offices badecide ukuthi bawithdraw umuntu eParliament asikusekele ngoba iconstituency isiyasala ingaselangamehla.
Inhlanganiso elwela amalunga lo oluntu eWild ibibize umhlangano wokuhlaziya udaba lokuxoshwa kwamalunga edale leParliamente lapho uZulu aveze ukukhathazeka okukhulu ngoba abaxotshwayo akubizwa ukhetho ngemva kwensuku ezingamachumi ayisithoba nemunye 90 okubangelwe ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe yole State Department kanye labe committee yedale le Senate ebona ngokufanayo sebesole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga MDC Alliance ayisithupha edale le Parliament besithi le yingxenye yemizamo kahulumende weZANU-PF ejonge ukudiliza amabandla aphikisayo. Umnumzana Bethi uxotshwe eParliamente libandla lakhe lakudala LAPDP ndawonye lomnumzana Settlement Shikwinya William Matsimore sichelesile mahlanga regayi tsonga lomnumzana kucacaphulo ngeviki edluleyo. Isikhulumeli seState Department umnumzana Ned Price wethule umbiko izolo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ukuxotshwa kwabayisithupha laba akuhambelani lombuso okhululekileyo njalo kwephula ilungelo lalabo abavotelayo. Umgcini sihlalo we-US Foreign Relations Committee uSenator Jim Risk laye wethule amazwi afanayo. Babikwa sebengamachumi phose amane 39 abameli be-MDC Alliance ePhalamende asebexotshiswe yi-MDCT le-PDP kudaleleli kusukela nyakenye. Amakhansila wona asengamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Baqinisile abemelika lokhu abakutshoyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kafuni i-opposition, kafuni vele izwi eliphikisana laye kungakhathalekele ukuthi likumacenjeni ophikisayo kumbe likusivil society enhlanganisweni ezizimeleyo kumbe emabandleni ezokukholwa kumbe kwabesintu kumbe yini. Konke nje okungumbono ongahambisani leZANU-PF kumele kudilike, kumele kubulawe, kumele kuphele du. Asale busa yedwa uhulumende weZANU-PF edilize ilizwe liphela, bulale imigwaqo, bulala izibhedlela, atshontshe imali, enze konke angabe yakuthanda kungela muntu ophikisayo lotshela abantu ukuthi lapha kuyonakala. Ukuphuma kwabantu abafaka ilihlo ezintweni zabantu ukuthi zivikeleke kuyayidiliza idemokrasi. Nxa kungela opposition kule week opposition umbuso awuqondi njalo ilizwe ngeke libuswe ngendlela efaneleyo, liyaphela du ilizwe kungela lo obona lo ophikisayo. Ngakho lokho kumele kulungiswe masinyane kungaze kwagcina sekuyinto ephila kuze kube phakade njengalokhu iZANU-ifuna.
Abe ZANU-PF bayakusola kakhulu okukhulunywa yiMelika Ncube, bathi leli lizwe kumele litshiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Izanu vele kayivumelani lalotho ithi akula economic crisis, akula political crisis, akula human rights crisis, akula governance crisis, akula democracy crisis, ithi akula mbuso omubi, akula lizwe elidilikileyo, imigwaqo mihle kayila maphotholi, izibhedlela zigcwele imithi lamadokotela, ithi izikolo zilakho konke okudingakalayo, ithi amalungelo abantu lesisekelo sombuso lomthetho kuyahlonishwa eZimbabwe. Ikhuluma into engekhoyo vele, ngakho ke umbono wabo kulokho kawudingakali. Ulamba nxa ngabe ucela kwamanye amazwe baya kutshela omakhelwane ukuthi uza kwenze njani. Ngakho ke as long as iMelika isipha uncedo eZimbabwe izafaka umbono. Silambile ilizwe libuleyo izanu yalidiliza du, ngakho kabe iMelika balombono ofaneleyo. Kanti kumbono wabo uhambisana lo wabantu beZimbabwe ababona ilizwe liphela liphedwe izanu, kudilika opposition, kudilika human rights, kudilika democracy, kuphela yonke into engenza ilizwe liqhubeke lisiya phambili.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Ngosenjalo umqondisi obona ngokwethulwa kwimbiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mgwati utshele iStudio 7 ukuthi bayawasola kakhulu amazwi eMelika. Uthe leli lizwe kumele litshiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Yebo yebo yebo, mthaka komuhle. Thanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilame uMike Hove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ijekiseni elungiswe ngabenkampani ye-AstraZeneca besebenzisana le-College le-Oxford University yokuvikela i-COVID-19 ibikwa ilamandla okulwisana lalo mkhuhlane ungaba yisilinganiso sokuphose amashumi athobami nembili ekhulwini 79%. Njalo ihlolo yatholakala ukubana kayengezi ingozi yokunquma kwegazi kulowo oyabe eyihlatshiwe ama-blood clots. Ijekiseni le ihlale eMelika, Peru laseChile, ngakho ke linkampani isidinga imvumo yokuthi isetshenziswe kwele Melika. Kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abatshengisele emadolobheni wonke kwele Melika ngempelasonto edluleyo besola ukuhlaselwa kwabaseyizizwe zeMelika kodwa bengabadabuka izwekazi le-Asia. Amadoda akade ehlomile ngemvopho abikwa ebulele abantu makhaza abakade bengahlomanga abangamashumi amabili lambili esigabeni seTawa kwelenije izolo. Ngemva kweviki kubulewe izakhamizi zesigabeni esingomakhelwane abangamashumi phose ayisithupha 58. Umthethwandaba welizwe linye leNiger owe-Constitutional Court unqume usekela unqoba kukaMohamed Bazoum ukhetho lokudinga umongameli oluqhutshwe okwesibili kuRanoff. Umkhokeli webandla elibusayo uzagcotshwa ukuqala umsebenzi ukuthatha intambo zombuso ngenyanga ezayo. Ngeziphathelane lomnotho namhlanje, inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele ethule umthetho oqondisa abaqatshi ukuthi babhadale izisebenzi iholo elisukela kubanga elithize i-minimum wage, ngoba imali eholwa izisebenzi eziningi ingeyokuzigqilaza, kubika uNtungameli Nkomo.
Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi inkundla ye-Tripartite Negotiating Forum eletha ukukhulumisana phakathi kukahulumende, izisebenzi kanye labaqhatshi kumele ivumelane ukuhlela izinga lapho iholo lezisebenzi elimele liqale khona. Amanye amazwe afana leMelika alomthetho onje. Umoyo uthi ungabikhona kwalomthetho eZimbabwe yikho okwenza abaqhantshi bahlawule izisebenzi ingcosana nje.
Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo.
Umoyo uthi inkulumo lezi ziqhakathekile ukuze kuqedwe ukukhonona kwezisebenzi ezigoqela ababalisi bona asebelesikhathi bekhala ngeholo eliphansi.
Besileka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi. Luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining council esehlulekile phela ukulungisisa lokho.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yabaqhantshi iMkhosi umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi kungafakwa iminimum wage umnotho ovele usadalala uzahle uguqe ngamadolo ngoba kula nkampani ezakwenelisa lokhu. Uthe okudingakalayo yikuthi inhlanganiso zezisebenzi ezikungatsha ezitshiyeneyo zixoxisane labaqhatshi bazo kulezo ngatsha kuvunyelwane ngengatsha ngengatsha. Amazwi yakhe agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Kuba nzima ukuthi ukhulume nge-minimum wage endaweni evele ingamanga kuhle. Ngoba sikhuluma kunjenje kula bantu abangabaqhathi abaless than 5% yabantu okufanele ngangabaqhathi elizweni. Kula makhampani alezikwelede ezinkulu kakhulu ezokuthi sebesehluleka lokuzibhadala. So ngalezo ndlela kuba nzima ke ukuthi sikhulume nge-minimum wage. Yeke kungaba yisifiso sezisebenzi ngoba izisebenzi phela zivele zilazo ziyafuna nje njengoba wonke umuntu efuna. Kodwa ke kufanele sikunanzelele ngelihlo elibanzi khonoko ukuthi hayi okwaka tesi kamboni ukuthi singakhuluma nge-minimum wage.
Ubebe uthi okudingakalayo yikulondoloza amankampani asavuliwe hatshi ukuwadiliza.
Nxa sifuna ukulondoloza wona la ama-companies alokhu esaphila awe-5% asingakhulumi nge-minimum wage. Kasikhangeleni lawo ayenelisa ukuthi abhadale kumbe ahlawule izisebenzi akhulumisane lezisebenzi kulokhu esithi thina ngama-plant negotiations nxa sesikhuluma ngolimi lwe-industry. Bazikhulumisana leke ukuthi bathole ama allowances azakwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono.
Ingcwethi kwezenotho zona zithini? Nansi enye yazo umnumzana Regishoko.
Umdalo oluhlalelwe lukabakhona lihlala luyinto ehluphayo kundaba ye-economy eZimbabwe. But masikhangele ukuthi i-economy ime kanjani njalo i-structure sama-workers eZimbabwe. Uzananzelela ukuthi ama-workers eZimbabwe isikhathi esiningi ngabhadalelwa ukufika emsebenzini. I-reward or i-salary yabo is not matched to productivity like any other country.
Ushoko uthi kunenge okumele kuguqulwe ukuze kufikwe kuzinga le minimum wage.
Yeah, I do appreciate that we need to have a standard as ukuthi abantu babhatalwa njani. But instead of a minimum wage, asithini sector lange sector kumbe ngamayinyeni ngamayinyeni kababe lokuthi ngehola ngehola umuntu ubhatalwa onganani.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ufuna inkulumo ze-tripartite negotiating forum ziqale inyanga le ingakapheli.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abantu abaningi babikwa bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 e-Sinopharm vaccine ngoba kungela mfundiso ejolileyo ngale ijekiseni. Abogatsha olubona ubudlelwano bemelika lamanye amazwe le-State Department basole kakhulu ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance edalela ephalamende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.